indaba ku VOA Ndebele.
Elinga livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kulwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i 2020 national budget.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukwengezelelwa iholo ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni le-Victoria Falls izolo.
Ntemba liyezwa okune okwenzakalayo kwabanye la amadokotela sibongezathiwa ye sebexotshwa abangaka sebemisa abangaka, but thina lokhu asikwethusi ngoba vele uhulumende unjaxa engafuni ukuthi alungisise izinto, thina sifuna ukuthi abone.
Ngemva kweminyaka emibili yabebutho leZimbabwe besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, sixoxa lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa ezithi selichabalele ithemba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa angenza ngcono kulomgabe.
Ngelanga kusiyabuthanwa kuselebrethwa ukuthi umgabe afukwe kube yilast push, abantu bawungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona iku iright.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube namhlanje uza kwethula uluhlu oluhlela indleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 national budget. Inhlanganiso ezimela izisebenzi ezigoqela i-ZCTU lezimtha zithi umnumzana Ncube kumele aphe ingatsha ezifana lolwezemfundo olwe-social welfare kanye lezempilakahle imali enengi. Zithi njalo kumele uNcube aphe izisebenzi zikahulumende imali ethe xaxa ukuze zengezelelwe iholo lazo. Odokotela sebelenyanga ezimbili bekhalele umsebenzi phezu kodaba lweholo, kanti lababalisi labo kabasayi emsebenzini nsuku zonke ngoba besithi baswela imali yokugada amakhombi lamabhasi besiya emsebenzini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko. Waqala ngokumbuza ukuthi kuyini uZulu amela kukhangelele kuli budget ethulwa ngesikhathi lizwe lisebunzimeni obukhulu kakhulu kwezomnotho.
Into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lezi singathi stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane sehlekwanise ukuplana loba yini esikwenza ngoba isiphi isikhathi, yikho sikhangelele ukuthi kwenzakale njalo, sikhangelele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakampani enelise ukusebenza esikhayeleleyo ukuthi kukhangele iindaba ze-productivity, ukuthi i-government yona ngokwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakampani abe-productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangelela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ibe ngeyinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathesi indaba yabodokotela ukuthi behlule kuye emsebenzini, ikwesebe sikhangelela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health layo ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi usebenze. Njalo ukhangele lophahla lwezemfundo lalo lukhangelwe lule ndlela yokuthi lungancediswa kakhulu, sibe sesiya kwi-industry njalo sakhangela kuwana labo laba abe-tourism abayibalethe foreign currency lobe-agriculture bancediswa labo kakhulu.
Ugatsha lwe-agriculture olwezokulima yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko?
Kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe. Yikho kuqakathekileyo. Siyakwazi ukuthi ngalesi sikhathi kule ndaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-command agriculture engane lomkhosi omkhulu. Njalo esokufuze kwenzakala kade esokufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside. Nxa bengasenelisi ukulima sokufuze betyane lamapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phambi njengelizwe.
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye iindlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siye sikhangele ukuthi abanike singathi ngama-incentives ngama-allowance aye ngasimali ngoba ungananzelela kungakhwezi iy'holo zabo. Kuyaletha i-inflation eningi kakhulu because ihulumende e-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolo zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into eziyafisa zikhangele ukuthi ziyenza kahle.
Lo ke ngumnumzana Reggie Shoko ocubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso yelwela amalungelo ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUS ngamafitshane ephakathi kokukhalala umsebenzi okwensuku ezimbalwa ngeviki ngoba ifuna ukungwezelelwa iholo ithi abantwana bacithe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala umhloliso edolobheni leVictoria Falls izolo. Inhlanganiso le yethule umbiko isithi uhulumende uze wadinga ababalisi abavela ezikolo zeBhabhabha, Chinotimba leChemabondo Primary Schools kulelo dolobho ukuthi bayehlola abantwana esikolo seMosiwaya Thunya abakade bebhala iphepha lakuqala lehistory ngoba abanye benqabile ukukwenza lokhu. Ngalokhu i-ATUS ithi kufanele uhulumende alalele izikhalazo zabo ngoba uhlupho lolu lungabe lubhahile lakwezinye izikolo elizweni jikelele. Isiphathamandla se-ATUS umnumzana Mduduzi Jubane utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi babuyele ababuyeli emuva ngokukhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo.
Ukuhamba kwethu emsebenzini okwezinsukwana kuyaphambili. Amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze. Isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenze kwezikufunayo uze ukwanise ukusuka ekhaya uze uyefika khona emsebenzini uyesebenza iviki iphele lenyanga iyegcwala. So ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kathesi vele akusanelisi okunjengokuthi imali ye-transport, isikafu akusanelisi ukuthi kufaneseke. So abona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki uyakwanisa nawo ubudget udingadinge enye ukuthi uhambe. Hhayi asiqhubekeni sephambili anxa nje uhulumende ehudula inyawo ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele kalandaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani. Uhudula inyawo kodwa thina siyalo konke sipressa siya phambili sikhala ngoba ongakhaliwe uyakwazi ukuthi uyafela embele kwena. Vele wavela wasivula amanxeba siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libone ngani uhulumende uyamukela yini umbiko wenu njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Ye uhulumende into yokuqala ngiyazi yande ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngithemba liyezwa okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela sikhongoza kuthiwa ye sebexotshwe abangaka sebemisa abangaka but thina lokhu asikwethu ngoba vele uhulumende unjalo. Xa engafuni ukuthi alungisise izinto thina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi asisoli kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini labo kabamithi amanizi abo lathi senze umsebenzi. Umsebenzi siyawufuna sibili inkosi sithi hayi xa sesiqalisile ukuhamba emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza. Yena ugovernment kamithi amanizi akhe ekuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi kwi-environment enjani e-right. Sisebenze singalandlala.
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Ukukhona sibili ngoba sokuyindawo yokuthi aba ukhokheli wesikolo abone ukuthi abe le arrangement angayenza ukuze umsebenzi wakhona uqhubeke phambili ngoba akula lapha angathatha khona imali abanikelwani ukuthi abuye athi.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso basebenza.
Ye, but thina besifisa ukuthi ngaye uteacher wonke nje kungalani lokuthi kumbe ngeyathuzi kumbe ngowani ngoba ipay igovernment ayi-employer ngamatiyathuzi. Labo nabe belokuzabalaba kutholayo. So into yokuthi bona babetshona begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekukutsha akuncedi. Abaphuma egcekeni nje bezinto zabo abazisisa bebemelela amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo ibalungele ngoba bona uyawesinga wathayini.
Lo ke ngumnumzana Mduduzi Jubane isiphathamandla senhlanganiso ye-Athuz ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esegogwe. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Yena uhulumende ohlezi egcizelela ukuthi abantu babekezele ngoba kulenhlelo ezithile asazisungulayo ezokuvuselela umnotho welizwe. Ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngodli, isizalwane zeZimbabwe yole South Africa zithi selichabelele ithemba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa angene ayenze okungcono kulomgabe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Mhlaka 13 Lwezi 2017 kwathi ngokumemetheka kwendaba zokuthi imota zempi yebutho leZimbabwe National Army sezilubhekise esikodlweni selizwe ukuyakhipha uMugabe ngodli esihlalweni kwaba lenjabulo enkulu kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ngelanga elandelayo kwaqhamuka injabulo enkulu kuningi labeZimbabwe njalo kwele South Africa sokwenziwa isimemezelo ngabebutho besithi sebekubone kufanele ukuthi balungisise umumo elizweni ngoba ababehanqe uMongameli bamemtshelela eceleni. Lokhu kwalandelwa ukuthi mhlaka 21 Lwezi 2017 uMugabe ethule isaziso sokuthi usesehla esihlalweni ngokuphazima kweso kwagcwala phama ezitaladeni zeGoli lakwezinye indawo izinto zamakhumilili abeZimbabwe beveza injabulo emangalisayo. Ngemva kweminyaka emibili uMugabe engekho abeZimbabwe labo bathi le intokozo eyadlaliswayo njengoba impilo isinzima okwedlula yayikho khona ngesikhathi sikaMugabe. Abanye bathi kwakungaqondanga ukuthi abantu bajabulele isenzo sebutho lesi. Kodwa umgcini hlalo weZimbabwe community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena uthi akavumelani labatsho njalo.
Izizalwane zeZimbabwe ngo-2017 ngo-November zazijabulela ukuthi uRobert Gabriel Mugabe owayese engu-president okufika iminyaka engu-37 wayesekhitshwa embusweni. Abantu babengathokozeli ukuthi kungene Emmerson Mnangagwa kodwa babebona kulithuba lokuthi kube lotshintsho kwezombusazo lemnothweni elizweni laseZimbabwe.
Ingcitshi yezombusazo umnumzana Zinzomoyo uthi phutha laba ngelokucabanga ukuthi abangenayo bazabusa ngcono bona labo bevele bengabe bandla linye lomgabe.
Lapho abantu abangabe baphambanisa khona ikuthi ngelanga kusiyabuthanwa uselebrethwa ukuthi uMugabe afukwe kube yilast push, abantu kwakungamelanga ukuthi bakwenze lokho ngoba kwasuka kwasekubonakala engathi bathi bona ikhu iright.
UMabhena uthi ngemva kokubuswa ngocuku okweminyaka, ukubulawelwa izihlobo, ukudliswa imbuya ngoluthi kungelamsebenzi, ukubalekelwa kwelizwe izinkulungwane zabantu goqela labakhubazekileyo emehlweni, kayikho enye into engenziwa ngaphandle kokuthabela ukususwa kwembangela yalezinhlupho.
Ukuthatha kwamasotsha kwakuyiyo indlela eyayiqondile kodwa kokwasuka kwaba lephutha khona ukuthi kawuzange kube lesivumelwano ukuthi nxa sekuphuma uMugabe kungenwa njani embusweni, umbuso uqhubeka kanjani, ngoba kwakumele kube lohulumeni wenkazatho owawuzokwenza ukuthi kulungiswe udaba lokuya ekhethweni, lokho ngolwasemzini esingathi ngama-electoral reforms, njalo kube le ndlela yokuthi kuvuselelwa umnotho.
Intsha yebandla lezapho uMnumzana Khanisha Sinkala uthi uZulu akufanelanga asolwe ngokuthokoza akukhombisayo, ngoba abakhipha umgabe laba baziqokisa isikhumba semvu bona besazi mhlophe ukuthi ngaphakathi bazimpisi.
Siyabona ukuthi uMnangagwa kwakuyikuba ngumuntu wayefuna ukungena nje embusweni kodwa ngala plan nilakathi esekakwazi ukuthi uyenzani. Akekho umuntu omjabulelayo ngoba phela nabantwana sebebaleke ekhaya, kusela lutho sekuwestern lesiyana isikhathi.
Isifundiswa seZimbabwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi themba lonke seliphelile ngokuthi kule nguquko engalethwa ngababusayo okwamanje.
Njengoba ubuhlupheka kusiyaphambili, abasebenzi manje sebehola imali encane kulale ababeyihola ngaphansi kombuso ka lo wayengumongameli Robert Mugabe. Kwezepolitiki abantu balandwa ezindlini zabo, bayabotshwa, bachaywe, banyamalale. Zonke lezi zinto izinto ezimbi eziqhubekayo ngaphansi kombuso ka Emmerson Mnangagwa.
Kodwa kesalwane seZimbabwe uMnumzana Johannes Ncube uthi akavumelani labathi uhulumende okhona usephelelwe ngamacebo.
Hayi vele wonke amazwi azahlalela inkinga zawo. So sizakulungisa lokho. It's not into a one day. Yinto mpela sazohamba isikhathi ukuthi umhlaba ulunge.
Le nkulumo ekethulwa uMongameli Mnangagwa enyangeni ezedluleyo ecela izalwane zeZimbabwe ukuthi zimuphe isikhathi sokulungisa isimo sezomnotho lenhlalo kaZulu. Kodwa ke iningi lithi njengoba ukutshengisela ukhetho lokukhonona sekwehlule kulungisa isimo, sebemele njalo uMveli Ngqangu ukuthi angenele. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi usomlomo wedalela ePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi usesule isinqumo sakhe sokuba amalunga ebandla leMDC engethuleli imibuzo iziphathamandla zikahulumende eziyabe zisedale zizokwethulela amalunga imininingwane yengatsha zawo. Iphephandaba leChronicle lithi kuqhamuke budlwangudlwangu emngceleni weBite Bridge izolo, abantu befuna ukuthisa imota kade ilesidumbu sesinye isigebengu esithiwa nguKnowledge Mukachana ebesithwalisenzima izihambi ikakhulu ezeZimbabwe ezisuka eSouth Africa zisiya eBite Bridge. Umkachana odabuka kogudu ubikwa ekugongodwe ngabantu kade ezama ukubathathela imali duze ledolobho leMsina. Kuze kwabizwa amapholisa omvikela aweRiot achaphisa isidumbu sikaMkachana ukuthi sivele eSouth Africa singene eZimbabwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kundaba elizithumele zona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sijabulela kakhulu mina bengihlengabenefita kuyo omntwana ozile namhlanje. Kanya kongu, ito kona ya 7s. Ngoba na mateza sebe bapa tulosesa ngapiwa sibili 3 months. Ito enle se togo zela.
Peli njangu Studio 7. Ntando lolo selo. La peli kuluma. Ngunelus nse Johannesburg. Wansala umbo zele lo. Kwa wawati mba lo. Ltando kuluma na yo lo. Kushazi yangu ndawa za se Amerika. Mhlazi lo ongwe MTC sinyamkhohle ukuthi bathi mba igama lakhe ukuthi le nto engayitholi kahle ngondabazo se-America ezamasenator lo befuna ukubuza ukuthi kuba yini e-America kulama political party ayi-2 kungelakufani lakhe kuboZimbabwe ukuthi kulabo MTC kulabo ZANU kulabo ZAPO kulama independent candidate ama-political party maningi ngalapha e-South Africa. Bengicela ngimbuzele khona. Abo 80s izano yayisola izaphu isola unkomo namhlanje isola imdc ayi izano siyehlulekile manje kwaze kube nini ikhala ngeopposition party nayo ingazibona sehluleka ikhala ngeopposition party yayisola izaphu kwathi after izaphu kwaze imdc sisola imdc yona yiyo zehlulekelayo izano sense kubusayo hayi khona kulungile umchaza afi ma
ngiyama record yethu la mase wafaka le avula yini cha kuza ngoba ngiyashaka every time ale vula kube yi number ye wrong sibe manje unjani kodwa msakazi hey into yenze e South Africa isizizo uhlungu lati kakhulu ngoba esiphila nzima
Ngiyindlela manje studio seven yaphila ha mina tolela manga isele uzwa abantu bakhuluma bathi hey wathi wakunanga hey wayenza umnanga ubuyela phavele ebekhona ngapho eSouth Africa oyilapha eSouth Africa vele wayesephana ukubula umgabe so lina likuthatha ngapho ukuthi lidiye so vele wona amasocha la vele ayazi ba umnanga ngophuma ekhulu into yacaphula amasocha naleyana ubona engazange umfukulana kakhulu umgabe wahlala but problem uyowaqala indaba leyana so abantu bafuze banazele ezinye izinto iphathi lekhona isile MDC plaswe MDC iliyane ukuthokozana kuphi le MDC ifana le South Africa MDC alliance
awuyabona mina le Zanu PF ma ingavusa ilizwe ngempela hayi ngiyabona ukuthi kona izinto ziyatshintsha ngendlela elobudlwangu dlwangu ngakhona ngendlela eyenza ngakhona ngendlela etshontsha ngakhona ma ingavusa ilizwe lephathi le kodwa abantu bakithi cabanga nje 40 years abantu betshontsha kubuthwa imali kubulawa abantu kuthunjwa abantu 40 years kukothiwa ngabantu okumele ubeke ithemba kibo banabo ukuthi khona bazovusa ilizwe bazovusa umnotho 40 years beluthi imali kubulawa abantu yonke into isenzakala ubudlongudlongo bonke kade bebenza ukoze umuntu evuka ekuseni ethi iZANU PF isebenza nzima igovernment yeZANU PF isebenza nzima ukuvuselela umnotho 40 years betshontsha awungitsheli ukuthi umuntu onjalo uma kungumuntu ocabangayo umuntu olengqondo umuntu waye esikolo angicabangi ukuthi engakhuluma ethi basebenza nzima ngoba still vele babulala ilizwe laba bantu labo manje nje sisekuhluphekeni sisedakeni ngenxa yabo abezizanu PF omnankagwaba nabo lo mgabi lesiphatha amandla zezanu PF amaseyila la abayalele ezikhundleni bayalele kutshontsha ugogo labokhulu labo
hhayi siyabonga thina abahlali base-South Africa ubaba uncube lo bekuvele usikhahlameza kakhulu bezivele siphathwa njengamasela iy'gebengu khona ngalo iy'gebengu zikhona vele kodwa thina esihamba ngokusemthethweni hhayi bekuhlukumezayo kodwa siyabonga khona okuncane abakwenzayo ngobaba umnangagwa hhayi kuyehlula umbuso mawubuyele balungini hhayi kuyehlula akubonakali nento engathi ngithi ibambe ngesandla ngithi i-one nje athe sethe wayenza fo-ke yikuthi ama-politician bona uba besidla abacabangela abanye abantu noma ubani abangamfaka eZimbabwe bathi makabuse kuyafana noma singamsusa nje selichamisa buse kuzofana kungcono umbuso wabelula
ndinjani bantu bakastudio 7 mina ngobulawayo elobhemula asazi kumbeni lina liyakhetha yini abantu abakhulumayo ngoba siyakhuluma libale kodwa inkulumo zethu lingasakhulumi ngazo kurediyo siyacela bakithi ukubana abantu be-MDC labezanu labo beke besidedele dathi befake enye iphathi ezakwanisa ukubana irane izimbabwe ngoba sesithwele nzima shuwa siyalamba siyafa indlala thina ezimbabwe lapo
lawo-ke ngamazwi enu balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp siyacela-ke lisithumele imilayizelo emfitshane ukuze senelise ukuthi sethule yonke esaba sitholile ngoba sithola eminingi kodwa eminingi yakhona mide kakhulu ichaya ma 4 minutes 5 minutes kodwa hayi asingeke senelise. Siyabonga kakhulu lingadinwa kodwa lisithumele ku +1 202 465 0318.
Ngemva kwamaviki ambalwa kudluzisiswa ensitha udaba lokuthi umongameli Donald Trump welemelika wayefuna ukuthi ilizwe le-Ukraine lidinge udaka angabhica ngalo omunye wabakhangelelwe ukuncintisana laye kukhetho lomnyaka ozayo umnumzana Joe Biden andubana lelo lizwe liphiwe uncedo lwezomvikela uZulu uze wazizwela ngokwakhe ubufakazi obethulweyo emphakathini. Umgcinisihlalo wekomiti ye-intelligence umnumzana Adam Schiff nguye okhokhela lolu hlelo.
The essence of what the president communicates.
Kodwa umongameli Donald Trump yena elokhu esithi uqanjelwa amanga.
I've got to come over and see the fake news.
Uqale ukwethula ubufakazi ngowaye isiphathamandla esigodlweni seMelika kwele Ukraine umnumzana William Taylor. UTaylor uthi okwakusenzakala kwamjiya engahlalisekanga kuhle ngoba kwakungekho emthethweni.
Someone who is, I think, performing another vital service for the country relating the facts that came to his attention, the very disturbing facts that came to his attention.
UTaylor uthi kwabamgceke ukuthi uncedo lwalumele luphiwe iUkraine lwalusetshenziswa njengesifumbathiso sokuba kucutshungulwe umnumzana Joe Biden ngele Ukraine. Yena uBiden uthi mpela ukwenziwa nguTrump kumele athoniswe.
He's indicted himself by his own statements.
Abanye abaphe ubufakazi izolo yisisebenzi sogatsha lwe-State Department umnumzana George Kent. Omunye njalo khangelelwe ukupha ubufakazi ngowake wamela elemelika kwele Ukraine unkosikazi Marie Yavanovich.
This is a very strong case of bribery.
Uyanovich uthi kulobufakazi bokufumbathiswa. Amalunga ibandla likaTrump elama-Republicans athi akula bufakazi bokuthi uTrump wayefuna ukufumbathisa umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ngoba lolu ncedo okwakuthiwa wayefuna ukufumbathisa ngalo lwaphiwa ilizwe leli.
Donald Sen, Cherryo Cherryo Baby ingoma eyake yadla ubhedu ngeminyaka edluleyo sidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lamhlanje uza kwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-2020 National Budget. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ATUS ithi abantwana bacitshe baswela ababalisi bokubahlola lapho bebhala imihloliso edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukuthi liyakwanisa ukusithinta njalo ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa sikhathi sinye. Libe losuku oluhle.